ekhaya kwela kogondlwayo umumo omubi kakhulu ngoba izulu kalikho ukuthi kunjalo lama NGOs ayiphakisa kasakwanisa dala mali ukuthi bancedise abantu umumo wakhona mubi kakhulu igovernment kukhanya lavele kayila mali ngoba ukudla ayikuncedi ayisaniki bantu.
Ungasichasisela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila njani lezi nsuku njengoba usithi wena ukudla kuko?
Abantu kathesi asebekwenza ukuthi wakhangele nxa ukuthi umuntu ukhona ebehleleni lakhe abuye amlungiselo umsebenzi okuncane ayithenga kumbe nokuyi 5 kg kwempuphu. Akula ngenye indlela impilo yangkhona imbi kakhulu ukuthi abantu baphila njani. Hayi sokuphathisa uNkulunkulu ngiyosengenela ngoba indlala ikhona abantu bayalala bengadlanga bavuke bengadlanga.
Ubona ungani kungagcina yini sibona abanye besifa bebulawa indlala?
Yikho vele kulandelayo ngibona kathesi ngoJanuwari siyaphela siyabe sesingcwaba abantu bebulewe yindlala ngoba nxa kuya kuthi abantu sobhuke nabantu made about 70 usobhukulewo ufica ukuthi kuyathiwa kuzanikwa abantu ukudla abangu-13 ukhangele uboneke laba abantu abaningi abayi-50 something abala kudla okukhona yilo uhlupho esihlangana lalo okuthi bayaphonga ukuthi icombijani uphosele ithambo ezinjekufanele uphosele ithambo ezinjezingu-100 anti sufuna zilwe into ekhona ama-NGOs akhona kasela power yokuthi ancede wonke umuntu olambayo ngoba kathesi akunakuthi kumbeni ulani kulamba inkomo kulamba yonke into.
Lona izulu-ke njengoba selike lana kwezinye indawo linjani kini khona?
Akulazulu mina ngikhuluma nje eplazini vele alizake like litonte liyaphonga ukuthi osikhathi ikhize kwenye indawo nje lakhiza kwenye indawo leqele yekhize apha vele kalikani izulu liqiniso langikhona ikakhulu ngikhulumela kogodlwayo akulazulu. Singakhuluma okunye sithi umbeni baza kudla ilude bathini akulazulu into ekhona okufana ukuthi ngathi ihulumende siqalisile ukuthi incedise abantu ngoba kukhanya lo nyaka vele asezithole lutho.